Ekhuluma edilini lokugqiba umnyaka eliqhutshelwe kwelinye lamahhotela atholakala edolobheni lakobulawayo izolo ntambama. Ungwenya uthe lonyaka kusahambanga nyehofisa kwabo enkundleni njengoba iqembu le-Islanders liqede lisendaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo, ikanti alenelisanga lokuphakamisa le nkezo ebezidlalelwa lonyaka.
Ngiyaxolisa kakhulu ngoba njengenkokheli umlando ngowethu. Lonyaka akubanga ngumnyaka omuhle kithi. Asoze silole ingqamo ukuze sigwazane lapha, kodwa iqiniso yikuthi imizamo sayizama, kodwa asingeke sithi kwehlula ngoba aluba sehluleka, iqembu le-Highlanders lalizagunyulwa kusigaba saphezulu.
Okungaqhubi kuhle kweqembu leBhosa kudale ukuba inkokheli yeqembu yesule uhlelo olujwayele ukuqhutshwa ekupheleni komnyaka olokunanza abadlali ababe bedlale kuhle ngoba isithi kungaba lihlazo ukuthakazelela ukwehluleka kweqembu. Inhlanganiso ebiphathisa iqembu le-Highlanders ngosekelo lwemali kusukela ngomnyaka 2011 ne-Bank ABC yiyo ehlawulele idili leli, kanti iqembu le-Dynamos lalo ebelisekelwa ngemali inhlanganiso efanayo lona likubone kufanele ukuba libonge abadlali balo njengoba libhuthe imidlalo lisendaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Lo bekungumnyaka wokugcina ibhanga le-Bank ABC liphathisa iqembu le-Highlanders lele-Dynamos. Ungwenya uveze ithemba elokuba ngomnyaka ozayo iqembu le-Highlanders izadlala ngcono kakhulu kulalo nyaka.
Okuqakathekileyo yikuba silungisise konke obekungaqondanga ngo-2017 ukuze ngomnyaka ka-2018 sishaye eziwayo.
Ngemva kokuqhuba kanzima kumidlalo yalo nyaka, iqembu le-Highlanders likhangelele ukwehlukana nabadlali asebekhulile ekupheleni komnyaka. Phezu kwalokho, leli qembu likhangelele ukuqhatsha umqeqeshi owaziwa ngokupha ithuba abadlali abasakhulayo uMadinda Ndlovu ukuba ethathe isikhundla esithiwe isizalwane selizwe le-Holland u-Errol Agbee ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.